Soko izika disenda baku VOA Njebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali tshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 22 Ntulikazi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
ukwengezelela izindawo zokuhlabela zisebenzisa odokotela lamaklinikhi azimele wodwa. Iwenzele ukuthi kube nendawo eziningi lapho abantu abangathola khona ijekiseni lokuvikela iCovid.
Abekhansili yakobulawayo sebesungule uhlelo lwamaklinika alanda uzulu endaweni abahlala kizo ama-mobile clinics ukuyahlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19.
They want to send them back and we accept that. It need be to be quarantined for a period and then they can go to join their families. There is no reason for anyone to persecute them unless an individual had a pending case which has not been finalized in Zimbabwe.
Kulabadabuka eZimbabwe abalichumi lane 14 abangabanye babaqotshwe kwele Bhilitane abafike namhlanje eHarare. Walwa impi yenkululeko njalo eyintatheli zindaba umnumzana Sokwa kubaNdlovu obhubhe ngolwesihlanu olwedluleyo ubekiwe namuhla emathuneni eLady Stanley Cemetery kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abekhansili yakobulawayo sebesungule uhlelo lwamaklinika alanda uzulu endaweni abahlala kizo ama-mobile clinics uyahlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19. Umanispala waleli dolobho uphinde wavumela izibhedlela ezingekho phansi kukahulumende lezinye indawo zenhlanganiso zezempilakahle ezizimeleyo ukuba zihlabe abantu ijekiseni ye-COVID-19 ngoba umhlobo wegciwane we-Delta variant usuhlasele ngolaka kuleli dolobho. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Ubulawayo sesungule izibhedlela ezilanda uzulu duze nemakhaya zihamba zibahlaba ijekiseni e-COVID-19 vaccine okukhangelelwe ukwehlisa isiminyeminye ebesikhona emakilinika. Lokhu kulandela umbiko owethulwe ngumabhalane wekhansili yakobulawayo umnumzana Christopher Dube ololuhlu lwamakilinika izibhedlela zikahulumende lezenhlanganiso ezizimeleyo eseziphiwe imvumo yokuhlaba abantu ijekiseni le. Lolu luhlu lulamakilinika ekhansili agoqela i-Northern Suburbs, Ntumbane, E.F. Watson, Princess Margaret Rose, Mzilikazi, Emakhandeni, Magwegwe, Lamanye. Umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo udokotela Edwin Sibanda uchaze ukuba ukwengezelela indawo zokuhlaba kujonge ukwehlisa isiminyeminye.
Ukwengezelela izindawo zokuhlabela zisebenzisa odokotela lamaklinikhi azimele wodwa. Iwenzele ukuthi kube nendawo eziningi lapho abantu abangathola khona ijekiseni lokuvikela iCovid.
Udokotela Sibanda uqhubeke ethi bazaqala njalo ukuhlaba abantwana abancane bebavikela kumikhuhlane.
Obulawayo ke sizaqala ngamali chumi la sifica benembili amakliniki ebesivele sisebenza la ukuhlaba amajekiseni okuvikela awabantwana esingathi i-childhood immunization ngesilungu. Yiwo esizaqala ngawo siye phambili sincedisana lalawa amanye azabuya amatsha nxa ekhona.
Umsekeli kameya wakobulawayo ukhansila Mlandu Ncube ukhuthaza uzulu ukuba abekezelele ngoba ezinye izisebenzi zempilakahle sezibanjwe yileli gciwane.
Uhlelo kathesi njengoba sikhuluma nje imtholampilo yethu yonke yakobulawayo umuthi lo okuthiwa ivaccine ukhona. Siyacela abantu behambe behlatshwa. Kodwa inkinga esilayo kwakathesi ukuthi abantu bayandelwa njalo kwasi COVID ngachaya amanye amanesi sake sithi abake behambe kuphakwa isolation. Sicela abantu besibekezelele. Abantu sike sakhuluma ukuthi kabaphange baye vaccinate. Njengoba nanku uhulumende sevumela ama private players ukuthi avaccinate. Sebeza qala ukuhlawula abantu. Kodwa kuhle siyabonga sithi sebaningi abazasincedisa ukuhlaba abantu bakithi.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana David Mkhandani ukhala ngokungalandelwa kweziqondiso ze COVID-19.
Esho utholakala empilo segedini, no sanitizer, no wati, uyangena uziyephuma, kula nto eyenzakalayo, but uthola abantu babhizi bayachumayela ngecorona kade ngaphela.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Job Gulube Ngulube uthi indawo eziningi iziqondiso ze COVID-19 azisalandelwa.
Into engiyibone empilo asizamene ukulungisisa lathi sizincedeni. Uyadlula egedini elikhulu akula sanitizer kuswelakala nedibha lokuthi lidibhise amaviri emota ikhoroni zasibulala kumele ehlise ugadi wana ngawo uyasanitizer abantu abahlala empilo yabona umuntu wakhona engena ephuma engena ephuma akula kusanitizewa
umanisipala wakobulawayo ubike njalo ukuthi ukhangelele ukuqhatsha abongi abalikhulu lengxenye 150 ukuze umsebenzi wokuhlaba ijekiseni ungaphazamiseki ngoba zikhona ezinye izisebenzi zekhansili ezikumsebenzi sebenzi wezempilakahle ezigoqela odokotela labongi ebezihlaba abantu ijekiseni COVID-19 vaccine ezihlolwe zatholakala zile COVID-19 ezingekho emsebenzini ezisemakhaya okwamanje uquarantine. Inani labantu ababulewe yi-COVID-19 eZimbabwe ngokutshona kwelanga layizolo bayedlule amashumi ayisithupha 62 kuthi abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2705 batholakale bele igcikwaneleli kubika abogatsha lwezempilakahle babikwa sebesedlula kancane isigidi esisodwa 1,292,642 abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala e-COVID-19 vaccine eZimbabwe jikelele njalo sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 656,830 asebehlatshwe ijekiseni yesibili. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ngunjalo nje inkokheli yamabandla ezokholo lwesiKristu ikhuthazwa ukuba ikhokhele ekukhuthazeni abazalanwe emabandleni abo ukuba bayihlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Bayacelwa njalo ukuba baqhube imingcwabo ngonanzelelo olukhulu kulandelwa iziqondiso zokuzivikela kuleli gcikwane ezabekwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba i-World Health Organization kanye lohulumende. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Linkuthazo yenziwe ngabenhlanganiso yomanyano wamabandla ezokholo lesiKristu eZimbabwe Council of Churches ngesikhathi ilizwe libhekane lobunzima bokuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 labalahlekelwa yimiphefumulo oselokugagazi lesithathu i-third wave. Unobhala we-ZCC umfundisi Kenneth Mtata uthi kungalesi sizathu sebekhuthaza inkokheli emabandleni ukukhokhela kumkhankaso wokuqakatheka kokuthi abantu bazivikele ngazo zonke indlela ukuba bengabanjwa COVID-19 okugoqela ukuhlatshwa ijekiseni eyevaccine.
We are getting overwhelming messages regarding the devastating effects of this thing.
Siningi imibiko esiyithola ngokuthi kusenzakala phezu komonakalo omkhulu osibangelwe yileli gagasi lesithathu lobhubhane lwe-COVID-19. Sekulabaningi asebelahlekelwe yimiphefumulo kubazalwane nabafundisi.
Members and the clergy.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Pauline Sibanda uyayisekela lenkuthazo eqondiswe kubazalwane.
Nami ngivumela no-Secretary General we-ZCC ukuthi abantu kumele bangagruphi bangahlangani lapho engabantu abaningi njalo balandele izinqumo ze-World Health Organization.
Umnumzana Thafazi wachigandiwa oyintatheli zindaba esebenza izimele ngomunye wabavumelana labe-ZCC.
Sikubona kuyinkuthazo eqakathekile ezibili. Ama-church kumele abone ukuthi abazalwane bayavaccinethwa njalo bayalandelela okukhulunywa yiwo njalo lanye i-government mayelana lobhubhane lwe-COVID-19. Ngoba singakhanyela sibili lapha e-Africa kumbe lapha eZimbabwe bona ukuthi ubhubhane lolu solubulala abantu ngenxa yento ezinjengama-church lawo ukuthi abantu babe sithi singayekela ukuyenza into enje dasalandelela i-religion yethu. So sicabanga ukuthi abanye bama-church sicela ukuthi bekhuthaze abantu babo bekwanise ukuyenelisa ukuthi be-vaccinate njalo bezigcine kuhle ngesikhathi lesi-COVID-19.
Umqondisi obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokulondolozwa kwabantu COVID-19, uChief Coordinator for the National Response to COVID-19 Pandemic in Zimbabwe, uDr. Agnes Mahomva, uthi kumqoka ukuba inhlangothi zonke zempilo ogoqela abezokholo zisebenzisane ekulwisaneni lalolu bhubhane oseludale umonakalo omkhulu elizweni lasemhlabeni jikelele. UDr. Mahomva uthi lokhu kugoqela ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 kanye lokulandela iziqondiso zokuvikela eze-WHO lezikahulumende ogoqela ungabuthani emingcwabeni ezinkonzweni lokunye.
We need to make sure that we are complying with all the recommended measures. If we
kumele sibone ukuba ziyalandelwa ngemfanelo zonke lezo ziqondiso ezabekwayo nxa singabazimiseleyo njalo singabafuna luphele masinya lolu bhubhane, kumele singathintani mahlayana, sigeze izandla zethu ngamanzi alesepa sikhathi sonke, kumele siyehlatshwa phezu kwakho konke.
Linkuthazo yabe-ZCC iza ngesikhathi sebesedlula inkulungwane ezingamachumi ayisifica munwemunye 91,120 asebetholakale belalolu bhubhane selokhu lwaqhamukayo ngenyanga kampimbitho wanyakenye, kwasila abafika phose inkulungwane ezingamachumi ayisithupha 59,627, kuthi abafika phose inkulungwane ezintathu babo 2,809 balahlekelwa imiphefumulo. Abezempilakahle babika ukuba baphose bafike inkulungwane ezintathu 2,705 abahlolwe bafunyanwa bele COVID-19 ekutshoneni kwelanga la izolo langolwesithathu kwabhubha abangamachumi ayisithupha lambili 62. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Lokhu sikudaba lwe-COVID-19. Inani labantu asebebanjwa igciwane le-coronavirus kwele Botswana libikwa seliqansa okwethusayo osekudale ukuthi ilizwe lelo lingene kuluhlu lwamazwe ayingozi kulomkhuhlane emhlabeni jikelele. IBotswana ibhekane njalo lokusilela kwamajekiseni awe-COVID-19. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngugcweleyo eseGaborone kwele Botswana.
Kungekhatshana eleBotswana belibukwa ngendlela elizama ngayo ukwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19, kodwa isimo sesiguqukile eleBotswana lisithola lingamanye amazwe abona inani labantu abalomkhuhlane we-COVID-19 liqonga. Umongameli Mokgweetsi Masisi esethula umbiko ngesimo se-COVID-19 ngeviki edluleyo ukhale ngokuthi isimo siqhubeka sisiba sibi.
Mathobetso, COVID-19 cases in Botswana have rapidly increased over the past 5 months. We have recorded
abangithi isimo sesithethe umnyawo olungaluhle enyangeni ezedlileyo. Abantu abafika 80,154 batholakala belomkhuhlane lo, kukanti abangu 8,970 lokhe belawo. Ngosizi sesilahlekelwe ngabantu abangu 1,253 uma siqathanisa labangu 300 ngomhlolanja
in February 2021.
Njalo uMasisi uthi ukusilela kwemithi sokuphazamise uhlelo lokuhlaba ijekiseni ye-COVID-19.
The global shortage of vaccines.
Ukusilela kwemithi umhlaba wonke jikelele kwenza ukuthi amazwe e-Afrika ngokugcwele leBotswana ayehluleke ukuhlaba amajekiseni e-COVID-19. Lokhu kwenza ukuthi kube nzima ikakhulu ukuhlaba ijekiseni yesibili.
Ele Botswana kade likhandelwe ukuba ngelinye lamazwe okuqala kuzokwazi le-Afrika ukuthi lihlabe wonke umuntu ijekiseni ye-COVID-19. Kodwa uMasisi uthi sebekhandelwe ukuthi baqede ukuqhuba ulolu hlelo ekupheleni komnyaka ozayo. IBotswana ibike ukuthi sekusilela umuntu e-AstraZeneca nekampona obekumele uhlabe abanye okuguqale bezimabhe abahlala kuleli lizwe ijekiseni yesibili. Umnumzana Stanley Ncube ulinde ijekiseni yesibili njalo udaniswa imbiko ephuma yokuthi imithi iyasilela.
Ya, it's unfortunate kakhulu ukuthi imithi isiphelile, abantu belokhu bengatholi i-vaccine. Abaningi baphiwe idosi eyodwa, abakatholi idosi yesibili. Nani labantu abaningi kakhulu belokhu belindele ukuthola idosi yakuqala. Isimo sibi kakhulu ngokuthi abantu abaningi balokhu betesta positive, ama cases ayakhwela nxa yokuswela ama-vaccine.
Abanye abezimbabwe bebona ukuthi uhlelo lokuhlaba ijekiseni luhamba kancane kwele Botswana bachaphe umngcele babuyela ekhaya ukuyathola usizo. Ele Zimbabwe lingaphambili kancane kulele Botswana ekuhlabeni ijekiseni ye-COVID-19. Umongameli Masisi uthe ayisilo lizwe lakhe kuphela elibhekane lokusilela kwemithi ye-COVID-19 kodwa kuluhlupho lwamazwe amaningi e-Africa. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngisavron kwele Botswana.
Abadabuka eZimbabwe abalichumi lane 14 abaqotshwe kweleBhilitane abafike namhlanje eHarare. Lokhu kwenziwe phansi kwesivumelwano esenziwe nguhulumende bamazwe omabili esokuthi abalamacala atshiyeneyo kumele babiselwe eZimbabwe. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlangothi lukahulumende wakweleBhilitane olubona ngendaba zekhaya lwethule umbiko namhla enkundleni yokuxhumana eTwitter othi selixotshe elizweni leli abantu elithi izikiwi ezidabuka kweleZimbabwe ezilichumi lane 14. Lithi abantu laba nxa iminyaka yokufika kwabo kuhlanganisiwe bagwetshwa ukuyahlala entilongweni okweminyaka engamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75 years. Ngakho ke lithi siqakathekile kakhulu isivumelwano elisenze lohulumende wakweleZimbabwe ukuba abantu labo baxothwe. Udla ngothi lolu luphinde lwathi kulabantu abadabuka emazweni atshiyeneyo abafika phose inkulungwane ezisitshiyangalombili 7985 abayizigebengu asebexothwe kweleBhilitane kusukela ngoZibandlela lonyaka. Omunye wamagoda amele abadabuka eZimbabwe abaxothwa kweleBhilitane uNomzana Pardon Tafumanei uthi bazame ngamandla wonke ukuba bavimbe ukuxotshwa kwabantu laba.
Bafikile amajaha sibabonile, abanye bakhona batshiyile abafazi, abanye batshiye abantwana, abanye batshiye abazali lapha, abanye bakhona bebehlezi okweminyaka ama 10 15 20 years behlezi lapha, sebebuyele nje hayi bengabambanga lutho nje amasaka impahla nje imthwaxana abayithwele behamba layo. And lokho akupheleli kulaba kuphela, but kuzabe bebamba bathi bona i-target yabo ngenyanga bafuna ukuhambisa abantu abakwani ukuba yi-100 ngenyanga. So sokuyisiphithiphithi sesikhefuzela sesibamba lapha nalapha sokuncana indawo.
Utafumane uthi kabasukumele phezulu abanye abangaxotshwa kweleBhilitane,
kabahambe bebona amagqwetha kwenza ukuthi indaba zabo zilungiswe kusalesikhathi.
Umnumzana Nqobani Sithole olwela ilungelo likaZulu uthi bekumele baxotshwe abantu laba nxa beyizikliwi.
Nxa kuyukuthi isizathu sabo ngesokuthi ngabantu abenza amacala, ngabantu asebesevile baqeda, surely there is no reason why they should be kept in Britain. These people have to be deported into their country of origin. Ngakho ke mina ekuthatheni kwami ikuthi hayi, they are welcome home. Nxa kuyukuthi kade ngabe ngabantu abenza amacala, kodwa nxa kuyilabana futhi abahamba besithi babalekele ukudliwa ngoba lapha ekhaya bahamba besiya khona ngale besiya dinga indawo ephephileyo, akutshintshanga, okutshintshileyo kuphela lilanga.
Bayakhala abazali abalabantwana abaxotshwe nguhulumende waleBhilitane. Omunye wabo ngunkosikazi Pretty Muzangazi othi kuyadanisa ukuba umntwana wakhe uxotshwe kweleBhilitane ngoba nguye obethengela imuli yakhe ukudla lokunye. Umnumzana Frederick Saba umphathintambo obona ngokudlelana lamanye amazwe uthi abafike namhla bavalelwe endaweni yokuzivikela umkhuhlane we-COVID-19 i-quarantine center eHarare njalo kwabasoze bahlutshwe nguhulumende.
They won't send them back and we accept that. If need be to be quarantined for a period and then they can go to join their family.
Bazafakwa kwenye indawo lapha njalo kasoze sibenze lutho.
Unless an individual had a pending case which has not been finalized.
Uhulumende wakweleBhilitane ubefisa ukuxotsha abadabuka eZimbabwe abangamajumi amahlanu 50 izolo, kodwa abanye babo baphanyeke udabo lwabo enkantolo. UMahluli wavuma ukuba bengabiselwa ekhaya. ELeBhilitane lithi lizabisela abantu abalikhulu lamajumi amahlanu 150 eZimbabwe ngenyanga baze basuke bonke abenza amacala ethusayo elizweni leli. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguGibbs Dube.
Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane ekumelaneni lebhubhane lwe-COVID-19. phansi kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus, uhulumende wamisa imibuthano yonke engaba labantu abedlula amachumi amahlanu. Lokhu kubalisa le mibuthano yabezombusazwe evame kuba khona ngalesi sikhathi sokusele umnyaka owodwa lenyanga ezimbalwa ukuthi kwenziwe ukhetho, lapho abancintisa ukhetho beyabe bethengisela uZulu inhlelo zabo ukuhuga amavoti. Kambe kuzaba lomthelela wempumela yokhetho na? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazo umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, endawonye lomkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawa Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Ukuthi sibili amanye abantu bakhampeni kodwa sikhakhangela ukuthi sisecinisweni izambia ezina ngokwayo ngoba yiyo kuzayo yona ibizi yakhampeni ikhampeni anjani uzayinanzela ukuthi balama-programs engazokuthiwa hhayi kule station esiyavulwa bane sezesa bayabuthi abantu bayigcwala khona bana zokuthiwa abantu bayalamba umfekuledlabo uhambenika izipho ebantwini abadbekayo abantu bayigcwala so izambia ukhampeni ibizi alungakhanyela sokudla basokulale ezobulenjini kodwa langapha ku-local media babebhizi bebekhampeni so-ke kuza-affecta kakhulu ngoba laba opposition abeduzame kancane ukuthi uyabotha uzokuthi usephula imithetho yena le COVID-19. So ke kulamashansi aphezulu kakhulu ukuthi kuza-affecta zibe impumela e-election okuzenza ukuthi izane into zibe lula kuyo ngoba yena ngenxa yakuthi sithe kuna-advantage of this situation.
Mnumzana Ndlovu, ngokubona kwakho khona lokhu ukungabi lama-rally lokunye kungaphazamisa na impumela?
Mina kade ngithola kunzima kakhulu vele ukuthi ngikhulume nge-election ngizokudisappointa mpela ngoba ngokubheka kwami emuva osokwenzakele ama-election kungenza vele ngizibuze ukuthi ukukhampena khonokho kuyanceda na ekunqobeni kuma-election or yikuncedisa izano ukuthi ithi yona kube ne-election then bese beqhubeka phambili lokhu bebuza. So kunzima kimi vele nje ngiyabona nje ukuthi under normal circumstances phela bekake kuyikuqila kwezano ukuthi sisebenzise umkhuhlane ukuthi yona ibikhampena kwaye bengakhampena. Sikhuluma ma izinto zonke ziright kodwa eZimbabwe sibheka imbale yokhetho vele whether kwenzakaleni ekugcineni esikutholayo ukuthi laba baku-opposition so kufuze bayicomplain ecourt eranwa izanu ukuthi this was not fair. Icourt ezanwa eranwa izanu bese idecida ukuthi hayi siyezinto zenu but ama-villagers and akuphi phelele lapho kuqhutshekelwa phambili. So inhliziyo yami vele ilokhu ibuhlungu namanje uma ngibona ama-opposition parties egalisa futhi ukulungiselela ukhetho ngoba angazi ukuthi what new thing ezependeza ukuthi bathibona this time sesingena kwelection sizowina.
Wena-ke mnumzana Sibindi, uyavumelana laye yini lapha uNdlovu ngalokhu akutsho?
Kuyisayini ubaba uNdlovu ngivumelana laye ukuthi izano iloku gwele obokuligama le-election lapho ngokhekisa njalo ngiyavumela ngayo izinto zivele ziright zonke le COVID ngekho ibaba kwenzayo kodwa-ke engxenye lapho mina engakutho engxenye leyo ndlela ingathiyana khona kakhulu ukuthi lanxa kunjalo nakukhola ukuthi abantu beZimbabwe asiqineni siloku siya khona kuma-election kungani siso njalo khona uba ugwelegwele bezwa izano kuba exposed kodwa-ke ilanga lizabuya mind ungakhangela i-Africa sesilaba busa bale Arab moyi ngale Kenya singabakhumbula ukuthi abadoda beRika besenzani saba labo banda bemalawa awukhamuka izibanda baRika bezinene ungasikhona ngabe eZambia ungena ngale kubonyere into zazikhona senzakala kodwa kwelinye ilanga isimanga senzakala so engakusho ukuthi abantu singadangala siqhubekeni nangasazi uNdlovu ngathi zani yaRika kodwa mina ndabantu hayi singadangali enxa yomuntu okunye okwenza ubona izandla layo ngathi iyabusa kakhulu abantu vele abaningi sebadangala ngomakhathi sasifaka siyavota ukuthi awuvota abantu about 20% siyaku 30% kusho abantu abaningi sebehlehlele emuva ngokunjalo ke sokwenza izandla futhi bele hapa hand so ke mina I still say hayi uNdlovu ukuthi zani yaRika kodwa kabantu singahle siyelala asiqhubekeni sifuqana la mina yombono wami.
Eh, nantu daba Ndlovu, uyamuzwa lapha uSibindi uthini wena ngalokho?
Ngiyamuzwa uSibindi kodwa ukuthi sisebenzise ithemba elingenamano, amano awokushusa abantu ababusa ngenkani. Ithemba lihle kakhulu but okwenzakalayo ukuthi awusangeke ubuyele futhi ku-electorate uyethi wena abantu yabona sebedangele manje abasafuni participate. Yinto eyenzakalayo vele emntwini angathi uyazama ulutho ayehluleka zama ugcine sedangele angasafuni ukukwenza lokho esedanile bese kushuba neapart bese sithi akuvote 20% ukuthi this is not right. The thing is abantu mafuze bakholwe ukuthi into iyasebenza akufuzanga ukuthi ifinile ka 10 ingavela ka 10 vele akuthansi ukuthi uzokuyiphisha futhi singawani kusebenzisa ama-case studies abo Daniel Arap Moyo nabanye possibly environment zakhona zazingafanani asikazi sikuzwe lokho okwemilitia le zanu le khona le kukhulu kakhulu kuyedlula zonke lezi ezinye izinto esingazibheka so ukuthi i-opposition parties ibilokhu bera so ngathi ama-professional opposition parties ukuthi abo they just have to participate kwezokuthi bathola amazwi bonapo but bekwazi ukuthi at the end of the day into le ivele izothathwa izame whether kuthi covid umbawula covid bese siyisebenza njengesikhusi nje i-covid asitsheni covid sicabange ngama-in actual fact perhaps we should be thinking of ukuthi how do we use covid ourselves to take over from ZANU PF. I would see bese sicasha ngayo ukuthi kuthi asa campaigna. The question that follows is if benivunyelwe ukukampena bekuzoyenza umehluko yini?
Ye nanti udaba mnumzana Sibindi isikhathi sesingani zidliwa ngumango ungathi fahla usiphi imbono?
Ye engakutsho ukuthi mina uNdlovu Mbela uthi izanu kwesikhathi kulamanye indlela besikhathi ngama-tactics ewasebenzisayo. I-tactic esegcekeni langaba singayinanzeleli izanu iyahamba ivula ama-political parties amaningi. Khonokho sengikunanzela ukuthi sibilisi eqinisweni kuyindlela abayenza ngabomi ukudivida i-ectelorin zundlobe sithe na uqaphela ukuthi abantu bangabambana njani engxeshi istrategy ukuthi abantu abazamana nama-political parties zonke amileyo a-opposi izanu akazama ukudinga i-common ground bake babe ndawonye.
Umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu yingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa endawonye lomkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi. Impi yenkululeko njalo wayintatheli zindaba umnumzana Sokwa kuba Ndlovu obhubhe ngolwesihlanu olwedluleyo ubekiwe namuhla emathuneni eLady Stanley Cemetery kobulawayo lapho abangani izihlobo iziphathamandla zikahulumende kanye lengcwethi kwezempilakahle ebezithe gwaqa. Umuyi owayengumlobi ubhubhe esibhedlela se-UBH ngolwesihlanu olwedluleyo njalo ubikwa wabulawa ngumkhuhlane wenhliziyo. UNdlovu walwa impi yenkululeko ekuviyo lezibra njalo waphathisa kunhlelo ezehlukeneyo kubandla lezaphu lapho ayeyisikhulumeli sebandla uthiye unkosikazi labantwana. Ukuze sizwe okuningi ngembali kaMuyi usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Max Mgandla naye owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra.
Hayi umuntu wayehlanganisa abantu bonke njalo umuntu obene-record eclean politically and then socially ngumuntu obehlezi kuphela abantu njalo umuntu lwana benela iqiniso ngomuntu angasoze khuluma into enesesifike engizisomela kodwa ngikhuluma iqiniso lakhe lonke liphelelele yi-right hand engajoshwa nkomo inkambi eziningi zivulwe ngugwakuka ehamba nenkomo inkambi eziningi ziyamazi ugwakuka or kuyi-historically and ne-information ayekhambisa kulezo zinkamba ugwakuka ngumuntu nzelwana ongazengabelibizo lokuzigada ngumbele ukukhuluma ngezinto ezilombele ukugaga kodwa ngomunye umuntu owasebenza kakhulu kuzapho lakuzitra kakhulu kakhulu eyayi-right hand kajoshwa nkomo yena liyazi hhayi kungemva kwenti ngumuntu owathanda into ezihlalele njengehistoriyeni engumuntu osebenza into zezapho kuphela kumbe ezempolopolo kumbe weke ngu-advisor wazingelela njalo lemisebenzi yakhe very professionally savengene kokunye kuyimisebenzi lokho kuthiyeshele
ye kungabe kuyiso lesi sizathu ukuthi sibone iziphathamandla zebandla lezanu p f zithe gwaqa zimvalelisa sabona labanye ababengominista abagoqela umnumzana Nicholas Gotshe labo bezomvalelisi
kakhulu ngumuntu bengeladenti ngumuntu njalo wazibeyihistri yonke ezapho lalapho yaqalisele khona ekuthi zani yafunywa njani ukwazi kuhle kumumethe ngebhuku lakhe liyakusho konke khona lokho njalo ngumuntu lwana ongazengebe yinsisa abathala ngumuntu ayithanda ukubambanisa ngihlanganisa abantu ngumuntu nje obesula nje uqondibewenele iqiniso very senior kumanye ama-politicians very senior kodwa wayengazitshengiseli laphana lalaphana.
Lo ke ngumnumzana Max Mgandla owalwa impi yenkululeko ekuviyo lezibra ubexoxa icingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebesilazo. Abekhansili yakobulawayo sebesungule uhlelo lwamakilinika alanda uZulu endaweni abahlala kizo ukuze bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Seluqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni.